So we see card to send up a VOA in the valley. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngiyalambulela kustudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 14 kuNhlolanja 2022. Igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili.
We had our members attacked in Jube, in Bulawayo. We had campaigning teams who were going around doing their business, and we have been informed that they were then attacked by members of the opposition.
Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo ahlaselwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo koBulawayo namuhla atshaywa ngamatshe lamarekeni nesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by elections.
Ubotshiwe namhlanje kungalasizathu ngamapholisa eGlendale. Baphonga umbopha bethwele izikhali amasotsha amapholisa amathathu ethwele izikhali omisi yayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi omunye wabasekeli bakamongameli walo uMnumzana Tendai Biti uke wabotshwa ngamapholisa namuhla. UZulu uveza imbono etshiyeneyo ngosuku lwezithandani olunanzwa namuhla olwe-Valentine's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo ahlaselwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo eNjube koBulawayo namuhla ekuseni atshaywa ngamatshe lamarekeni ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Uskomichi waleli bandla uMnumzana Mike Bima utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi amanye amalunga eZANU-PF alimele ahanjiswa esibhedlela. Wengeze wathi ibandla lakhe limangalelo ludaba emapholiseni. Ebuzwa ukuthi ngabaliphi ibandla abatshaye amalunga abo, uBima uthe bebengakabi leqiniso. Kodwa uthe abakwazi mhlophe ikuthi bahlaselwe ngabamabandla aphikisayo. Ekhuluma phezu kodaba olufanayo, isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Chris Motswangwa uthe kuyadanisa ukuthi udlakela lolu lwenzakalela nxanje umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaze ukuthula ngomgqibelo emhlanganweni wokukhankasela iZANU-PF kukhetho. Nanka amazwi kaBima.
This morning, we had our members attacked in Jube, in Bulawayo. We had campaigning teams who were going around doing their business, and we have been informed that they were then attacked by members of the oppositions.
Ekuseni namuhla kulamalunga ethu ekade ekhankasela ukhetho atshaywe ngabasekeli bamabandla aphikisayo eNjube koBulawayo. Atshaywe ngamatshe lamarekeni. Ngike ngaxoxa lelinye ilunga lethu lisithi liya esibhedlela ukuyabona ukuthi bangaki abalimeleyo lokuthi balimale okunganani. Kuyadanisa ukuthi abasekeli bethu baphanjaniswe ngalindlela bezikhankasela nje. Kuyadanisa njalo kakhulu ukuthi kube lodlakela lolu ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaze abantu ukuthi bakhankase ngokuthula kungela dlakela emhlanganweni wakhe awenze ngomgqibelo.
After His Excellency the President really appealed for peaceful campaigning on Saturday.
umnumzana Mike Bima ngosikomithi webandla lezano PF ubekhuluma lentatheli izindaba eseHarare. Sixoxe njalo lesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo umnumzana Sudan Chirodza, yena othi abasekeli bezano PF bengaba betshayene bona bodwa. Uthi bona njenge-Citizens Coalition for Change abalani lokwenza lalolu dlakela.
Ibandla lethu vele into ethiwa mudlakela asikwazi, udlame asikwazi. Nxa sicabangela sibonani ngama-faction we-ZANU PF, hathi ukuthi bangabantu be-Citizens Coalition for Change. Njalo ngibona ukuthi yikuzama ukusingcolisa. Kuvele kuyaziwa ukuthi nxa kusiba lodlame esigabeni ngabantu bezana ababehlasele abantu abazihambelayo, abantu vele abazenze umsebenzi wabo ngokuthula, lokhu siyakwala. Esikubonayo yikuthi izanu sizama ukuzitshengisa yona njengabantu abangalamandla, kodwa siyakwazi ukuthi izanu isekelwa ngamapholisa, isekelwa ngamapholisa asebenza nzitsha, isekelwa ngamasotsha. So siyakwazi ukuthi izanu ihlomile nxa sokubuya indaba sodlakela.
Umnangagwa simozwe ngomgqibelo ekhuza esithi abantu kumele bakhankase ngokuthula kungela dlakela. Ungathini ngalawo mazwi?
Ukuthi umnangagwa akhulume ngokuthula kufana lesikhiwa esithi oxymoron. Ukuthi oxymoron ngamazwi aphikisanayo kufana lokuthi inzondo lothando, kumbe ngesikhiwa bathi love hate. So umnangagwa nxa sikhangele vele ngunye umuntu esithi nxa singawukhumbula sesibone udlakela, sibone umbhuqazwe emcabangeni yethu, ngeke wasitshela ngokuthula namhlanje. Umnangagwa nguye owayekhokhela amabutho ombhuqazwe sikhathi iZimbabwe isanda kuthola uzibuse. Kundaba yodlakela sesiyakubona ke lokhu akutshoyo ukuthi kuyakuba nodlakela yini, ngoba kumele sibone phela nxa sekuphele ngazake sikhulume ama-by-election angikhona engeke yenziwa, kodwa ukuthi sikhole kumnangagwa hatshi. Izakhumbula ukuthi umnangagwa wanikezwa isicoco sokuba ngu-Minister of Defence ngemva kokutshaya kwabantu lokubulawa kwabantu ngo-2008. Nguye umuntu owakhethwa ngumgabe waphointwa umgabi ukuthi abe ngu-Minister of Defence.
Umnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo. Omunye wabasekeli bomkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti, lelinye ilunga lebandla lakhe bake babotshwa ngamapholisa abehlomile eHarare namuhla, kodwa bazokhululwa ngemva kokungenela kwamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Le nhlanganiso ithi uBiti lomunye wakhe bahanjiswe enkambeni zamapholisa ezimbili bazokhululwa kungelacala abalethesiweyo. UBiti uphakathi kokukhankasela ukubuyela esikhundleni sakhe sokumela iHarare East ePhalamende. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengakatholi imbiko eneleyo ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukusolile ukubotshwa kukaBiti esithi kuhlumanzanam.
U-Vice President we-Citizens Coalition for Change CC ubotshiwe namhlanje kungalasizathu ngamapholisa eGlendale. Baphongumbopha bethwele izikhali amasotsha amapholisa amathathu ethwele izikhali lomnye CIO. Siyanakanela ukuthi bazama ukunqaba ukukhampena lokho okwenzayo, ngoba sizwile izolo kuthi ubaba uVP wethu ubithe the campaign akugcwele abantu etshela abantu ukuthi engani bafanele bamvotele ikho ngakhonoko bazama ukuphazamisa iplan yakhe ukuthi engene ebantwini bonke lokhu mahlabezulu kutshengisa ukuthi ibandla lezanu lisaba ukuhlangana lathi mathupha yikho sebesenza izinto zobubhinya thina bebandla le-TCC singabantu esilembeko njalo asifuni udlame yikho belibona into eziningi ezibhabhe zingahambi namhlanje siyabona ukuthi bathutha abantu emareserva bebabhalisa kumakhonstituensi lawo asemadorobheni
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuthethwa kwecala eletheswa intatheli zindaba uJeffrey Moyo kuqhubekele phambili kobulawayo namuhla amagqwetha akhe esithi kumele lelo cala lilahlwe inkundla ngoba uhulumende sehlulekile ukuphuma lobufakazi obaneleyo obuveza ukuthi ngempela wephula umthetho kubika uAnastasia Ndlovu.
Manje uMakhinzira udlulisele phambili ukwahlulelwa kwecala likaMoyo kumhlaka 7 Mbimbitho ngemva kokupha amagqwetha kaMoyo unkosikazi Beatrice Mthethwa isikhathi sokuba aphanyeke isicelo sabo esipheleleyo kusiyafika umhlaka 21 Hlolanja kuthi uhulumende kumele abe esephendulile isicelo sokuba uMoyo akhululwe. Igqwetha ebelimele uMoyo uBeatrice Mthethwa uchaza impumela yedale.
We are of the view that the state evidence is insufficient for purposes of putting our client on his defense, and we have asked for a week within which to file an application that he be discharged on the basis that the state has not made out a prima facie case.
Umoyo ucalwa ngokuncedisa intatheli zindaba ezimbili ze-America abasebenzela i-New York Times. Umoyo ubotshwe ngomabasa nyakenye wavalelwa okwamaviki edlula amathathu andubana avunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail. Wetheswa icala lokuthonisa izichenxe zokuba intatheli zindaba kuzizalwane ezimbili ze-America uChristina Gobham loJohn Silver ezisebenzela iphephandaba eleNew York Times lokungena ezweni okungekho emthethweni esephula umthetho okungena lokuphuma ezweni owe Immigration Act. Intatheli zindaba zaseMelika zahle zaphindiselwa ekhaya nguhulumende weZimbabwe zingaphiwanga lethuba lokuthonisiswa. Ipolisa eliphenya icala leli umnumzana Ben Justin uthi ulabo ubufakazi obutshengisa ukuba uMoyo wasebenza ngasese ukutholisa izizalwane zeMelika imvumo yokusebenza ezweni okungekho emthethweni. Ukubotshwa kwaMoyo usolwa ngabenhlanganiso eziningi zentatheli izindaba emhlabeni jikelele okugoqela e-Committee to Protect Journalists ethi lesi sibonelo sokuhlukunyezwa lokwephulwa kwelungelo lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela ababalisi ziqhubeka zehlukene ngemibono phezu kokwengezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende ngesikhathi ababalisi labo beqhubeka ngokungayi emsebenzini besithi kabalayo imali yokugada imchofa. Abafundi abanengi namuhla babuyiselwe emakhaya ngoba ababalisi bebelokhe bengekho ezikolo. Kubika uBathabile Masuku.
Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi akula lutho osoluguqulwe kwengwezelelwa kukahulumende iholo lamalunga alo ngesilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20% ngoba lokhu lingeneli lutho. Umnumzana Raymond Majongwe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi ababalisi lokhu behlezi ezindlini.
Nothing has changed. The people said, like many other workers are still stuck at home. There is no reason to be going back because the government has been valuable on the issue, on the physical issue. And the people have said, until some such
akula nto entshintshileyo, ababalisi lokhu behlezi endlini, uhulumende lokhu engakaniki ababalisi imali. Ababalisi njalo bathi uhulumende aze abanike lokhu abaye bathembise khona, ababuyeli emsebenzini.
Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso ye-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe ye-ATUZ uthi uhulumende kangekayo mayelana lezisebenzi zakhe.
Njengababalisi abangaphansi kwenhlanganiso ye-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, thina sithi ke asikabuyeli emsebenzini ngoba imali efunwa ngababalisi ayikafa kwanguhulumende. Lokhu akutsho uhulumende akwenzayo faka ke ukwethusela abantu ethi yena uzaxosha abantu umsebenzi. Ngithi kabuyele ku-statutory instrument of 2000 abalisise kuhle njengoba kuyiwo ababhalayo laphana bengaphicwa into abazibhalayo. Siye thina hayi okwamanje asikabuyeli emsebenzini, sisalinde ukuthi kulungisiswe konke.
Umnumzana Future Maphosa ongumzali uthi ababalisi kufanele babuyele esikolo ngoba imfundo isisiwa.
Ngibona kufanele ukuthi ababalisi babuyele esikolweni ngoba abantwana abasafundi, sikufanele bebuyele ezikolweni ukwenzela ukuthi lelizwe lethu nalo futhi lingakhangelelwa phansi ezifundweni lezi. Kufanele ukuthi ababalisi babuyele befundisa abantwana besikolo ukwenzela ukuthi ilizwe lalo lingawi nxa sokusiya phambilini kwezomfundo. Njalo siyazi ukuthi bakhala ngeholo, kodwa kuqakathekile sibe ukuthi umuntu asebenze hola. Kodwa njengoba i-government ikhulume labo ngendaba yeholo, sokufanele ngabo nababuyela besifundisele abantwana bethu ukwenzela ukuthi bebe nekusasa elihle, ikusasa elikhanyayo. Ngoba sithembele kubo ababalisi, akula lapho ungadluli khona umbalisi. Ngazi kube yini kumbe kube kuyini, yonke into iba njengombalisi ukuthi umuntu aza kuqalisa ukukwanisa ukuthi ayenze izinto, yonke into idlula kubabalisi.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana ofunda ebanga laphansi uthi ulokujabula nxa sekulokuxoxisana lababalisi.
Silokujabula nxa kulokuxoxisana phakathi kukahulumende lababalisi. Sithwele nzima kakhulu ngoba nxa ungenelisi ukubhadala ama-extra lessons umntwana uyasalela emuva. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umntwana abehlezi endlini abanye befunda nxa sekuthembisa lathi siyajabula ukuthi abantwana bethu sebezafunda.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZinta isivumelane lamanye amalunga ayo ukuthi babuyele emsebenzini besaqhubeka bexoxisana lohulumende. AbeZimta batshele iphephandaba leSunday News ukuthi izakhulumisana lohulumende ukuthi ababalisi abakade bengayi emsebenzini kusukisela izikolo zivulwa benganiswa umsebenzi. Lokhu kuphume emhlanganweni obukhona ngeviki ephelileyo ngolwesihlanu lapho abathenjiswe ukuthi iholo labo lizabuyela kwelifana lababelithola ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uchaze ukuthi abakhangelelanga ukuthi ababalisi bangabuyela emsebenzini bafike bazihlalele.
We expect that teachers will report for duty. It's the report for duty that do not report to come and not perform their duty. So they report for duty to perform their duty.
Sikhangelele ukuthi ababalisi babuye emsebenzini bezokwenza umsebenzi wabo.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo pho Mazima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ababalisi loba nje bengezelelwe iholo njengazo zonke izisebenzi zikahulumende, bona bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kulelo elomnyaka ka-2018 lamadola emelika angamakhulu adlula amahlanu i-$540 hatshi ukuthi babhadalwe ngedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Life
ubu lamhlanje sixoxa labakhankasela ukhetho lwama-by-elections kanye lohlelo lweZimbabwe Electoral Commission olokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration. Ingcweti kwezempilakahle zithi ilokhe busanda ubufakazi obutshengisa ukuba ayisebenzi eminye imithi lamaphilisi ohlobo lwama-antibiotics eZimbabwe okubizwa ngokuthi i-antimicrobial resistance. Kubika uMavis Gama.
Inhlolisiso eyenziwa ngabohlangothi olubona ngendaba zokuqhamuka kwemikhuhlane elizweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo se-cholera ngomnyaka ka-2018 yaphuma lobufakazi obuveza ukuba ngempela zazikhona izehlakalo zokungasebenzi kwemithi eyayisetshenziswa ukwelapha izigulane ngaleso sikhathi okwenza kwabanzima ukulwisana lesihudo lesi kusetshenziswa amaphilisi ama-antibiotics ayekhona. U-Dr. Matthews Siyamchembu, umkhokeli wezibhedlela esigabeni sakoBulawayo, ulandisa kabanzi ngeyinye yembangela yokungasebenzi kwemithi lamaphilisi ama-antibiotics, i-antimicrobial resistance, AMR.
Nxa sokule resistance, kutsho ukuthi imithi le lamaphilisi la akusasebenzi ukubulala lawa magciwane. Kunjalo nje le mkhuhlane isingamemetheka isibulala abantu ngoba singasakwanisi kubulala amagciwane abangela le mkhuhlane. Kuvame ukwenzeka ukuba le resistance uma abantu bengaqedi i-course yale mithi owamaphilisi lawo ama-antimicrobial.
U-Dr. Siyamchembu uqhubekethi okunye okubangela ukuthi limithi ingasebenzi kugoqela ungayisebenzisi kuhle okunjengokuyiyekela insuku zokuyinatha zingakayeneli ngoba umuntu esesizwa ngcono ukuyisebenzisa okwedlulise amalawulo lokunye.
Umuntu oyabe engabonwanga ngudokotela akwanisa ukunatha amaphilisi noma imithi engahambelani layo engasiyo ezolapha lo mkhuhlane acabangela ukuthi ulawo. Kuzokwenza ukuthi lwana obhalelwe i-prescription engaqedi ikhosi yakhe ngemfanelo. Konke lokhu kubangela ukubana kube le resistance emithini esiyinathayo ngoba umuntu enatha imithi angayibhalelwanga mhlawumbe engalaphi imikhuhlane le alayo kumbe mhlawumbe engahambelani lobukhulu bomzimba wakhe. Lo okade ebhalelwe akasakwanisi ukuqeda imithi yakhe ikhosi yakhe njengoba udokotela embhalele. Konke lokhu kuyingozi.
Osaphethe isikhundla sokubona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ezingumanyano wamazwe omhlaba, u-acting UN resident coordinator enguye njalo ummeli wenhlanganiso ebona ngezempilakahle umhlaba wonke eye-World Health Organization WHO, ulandisa ngenkinga amazwe omhlaba ogoqela eleZimbabwe asebhekane lazo zilethwa yi-antimicrobial resistance.
Antimicrobial resistance is really a silent pandemic that will be responsible for millions of excess human deaths, increased healthcare costs, loss of livelihoods, threat to food security.
Lolu dubo lokungasebenzi kwemithi yohlobo lwama-antibiotics kulubhubhane ngokwalo olusacatshile oluzabangela ukulahlekelwa kwemiphefumulo yezigidi zabantu. Kuvangele ukuqonga kwendleko enhlangothini lwezempilakahle. Ukulahlekelwa yindlela zokuziphilisa kuzokuba yinkinga kwezokutholakala kokudla.
U-Dr. Gasasira uthi abenhlanganiso yakhe bakhangelele ukusebenzisana labenhlangothi zonke phansi kobukhokheli bukahulumende weZimbabwe okhona ukudinga indlela zokulwisana lalolu dubo. Uhulumende weZimbabwe uyakuvuma lokho ukuba ngempela ilizwe selibhekane lenkinga kweze ungasebenzi kweminye imithi lamaphilisi ohlobo lwama-antibiotics. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro yena uthi sekudinga ukusebenzelana ndawonye ukulunqoba loludaba ukuze lungagcini selusiba ingozi enkulu kakhulu kumpilo zabantu elizweni lemhlabeni wonke jikelele.
Let us come together as a family, community and nation, and as the world, and to spread awareness and stop the resistance. Now is the time to take action to protect ourselves, starting with you as an individual, as a health professional, as policymakers, and as different industries and sectors.
Kumele sisebenzisane njengemuli, umphakathi lesizwe njalo njengomhlaba wonke, ukusabalalisa ulwazi kanye lokumisa lesi simo. Lesi yiso isikhathi sokuthatha amanyathelo okuzivikela thina, uqale ngawe ngokwakho, njengowezempila kahle, njengesiphathamandla kanye labezinye inhlangothi.
Kodwa isakhamuzi emzini wePhumula South, uMnumzana Kenneth Moyo, uthi abantu badinga ukufundiswa ngengozi ekhona edabeni lokungasebenzi kwemithi namaphilisi ukwelapha imikhuhlane ebiselapheka esikhathini sangemuva.
So ngibona ngani iMinister of Health ilo mlando wokufundisa abantu ukuthi babeyazi le nto ukuthi uma beloko besebenzisa lawa ama-antibiotics bagcina bewaste nje isikhathi le mali yabo, ngoba agcina engasasebenzi engasakwazi ukwelapha lowo mkhuhlane abacabanga ukuthi bayawelapha.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele ye-WHO bathi lolu dubo luqhubeka lukhula njalo selukusibanga esibi emhlabeni wonke jikelele, besithi sokusenza kube nzima ukwelapha abagulayo emikhuhlaneni ebiselapheka lula esikhathini esedlule. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kucatshangelwa kuba kusiyafika umnyaka ka-2050 ukungasebenzi kwamaphilisi lemithi yama-antibiotics kuzobangela ukulahlekelwa kwempilo ebantwini abayizigidi ezingaba lichumi 10 million emhlabeni wonke jikelele, okuzokwenza kube ngokuyingozi edlulise amalawulo empilweni zabantu ukwedlula udubo lomkhuhlane owemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo ahlaselwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo kobulawayo namuhla ekuseni atshaywa ngamatshe lamarekeni ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwamabhayi elections. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Tendai Biti, uke wabotshwa ngamapholisa namuhla wazokhululwa engetheswa ngacala. Bekulusuku lwezithandani namuhla ole-Valentine's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.